Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Blessing ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 17 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ake sibona ngasebambula yini imoto yami wathi bulawe ngobani imoto yami ngathi ibulawe ngabantu bona abagcoka izigqoko zezana wabona nathi stupid mthengisi abengishaya azaqa sokuvisa phansi kaze uthe bengigiqe bethi rona kwazi sayi ngikhuluma zonyafuthela ngemzima.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change achaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by-elections.
Okokuqala vele ofuze kwenziwe akusuye ofuze kuthethe ukuthi ufuze kube lobani akuavuzanga kube lobani ngoba uthi yena akuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe okuvele njani bephathweni.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma lozulu ngombhuqazwe weGugurahundi. Kubotshwa abafundi abayisithupha bekolitshi leGreat Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change achaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo ku-Ward 2. Abanye balimele kumangalisayo kwathi omunye wesifazana obevela thengisa impahla yakhe uhlaselwe ngabantu laba nxa ebatshele loba ebatshele ukuthi akekho kwezombusazwe. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Omunye wabalimele kakhulu ngemva kokutshaywa ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF laba ngunkosazana Sinikiwe Dube.
Bengisezitolo e-2D2 abantu laba bafike belolaka behamba ngemota zezanu. Omunye umfana wathi ngimkhangelane wangihlaba ngempama wangikhaba. Balandela abanye baqalise ukubatshaya bejikijela ababalekayo sele ngiphuma igazi ngamakhala.
Unkosikazi Mayibonga Nkomo uthi ulokhu lesithuli njalo usehlalela evalweni.
Engikubonileyo kunzima ngisaba lakhathi sibone ngani bazaphenduka. Sitshayiwe hhayi okokudlala. Thina besincedisa ukukhampeni asifaka amaposta kodwa lezi dodi zasitshayela ukuthi we support CCC. Naba ngitshaye ngamatshe enyawo endiqwini.
Unkosikazi Gugulethu Ncube bamdinde bamlimaza ehamba nomntanakhe babulala nemota yakhe wazama ukucela ukuthi bamzwele.
Ngabe ngilanda omunye asithi ngumuntu omdala nasithi babashiya senginohlupho. Bathi nohlupho lwani ngoba vele kasengikhala khonapho. Bathi uhlupho lwani ngasebembulaleni imota yami wathi bulawe ngobani imota yakho ngathi ibulawe ngabantu bona abagcoka izigqoko zezana wabona nathi stupid mthengisi abengishaya azaqa sokuvisa phansi kaze uthe bengigiqe bethi rona phansi sayi ngikhuluma zonyafuthela ngemzima bathi mthengisi ukuhambe thina sihamba sayaliye impuni zophethe usithengisa na wayigqoka into eyiyena.
Umeli wenkulumane yecala yephalamende umnumzana uCacaphulu obe nguye ophethe uhlelo lokukhankasela ibandla le-TCC ukhetho lwangomgqibelo ozayo uchasisa ukuhlaselwa kwabo.
Sizosilungisa khona indaba yokudeploy ama-election agent. Sizame ukukhulumisana labantu bezanu ukuze bangatshayi abantu. Ngemva kwesikhathi basitshaya kakhulu, besitshaya ngamatshe lengodo lamashamboko, bekule shamboko engiyibonileyo laphana kuyitshaye omunye wethu kakhulu. Mina-ke ngibe nenhlanhla ama-injali zami ngilimele isandla ngalimala nonyawo lapho engijaye khona imbokodo lapha eceleni ngaphasi embanjeni lapha engijaye khona ngogodo.
Isiphathamandla seZanu PF koBulawayo umnumzana Emphas Mashaba uthi uphulu nguye ohloze intsha yaleli bandla ebikhankasela ukhetho oluzayo.
bebekhambile belesixwayiso sokuthi khona baye campaigner ngokuthula. Akula instruction aba iphathi eyinikayo ukuthi behambe bekwenza udlakela. Kodwa kumangalisayo ukuthi sibona uPhulu enguyo elanda ukuya bahlokoza abafana bezimele. Kwazi kwafika seyakuyakhanya njalo futhi kuvideo lapha sebelanda bona besithi hayi nxa ufuna ukubuya buya. Kambe umuntu okuthiwa bamblokile uyathiwa buya kumbe yena nguyade ebloke abantu.
Umeliwe wange Central, umnumzana Daniel Monokele, obencedisa ukukhankasa uthi usinde ngesikhala senaliti, wangena egosini labanye watshiya le mota exotshaniswa ngabezanu PF laba, njalo uthi akula khetho oluzakhululeka eZimbabwe ngenxa yobudlwangudlwangu bebandla elibusayo.
Clear that the people, just like those in Bulilima, are very unhappy with ZANU-PF and are willing to vote for change. So ZANU-PF, realizing that it might lose, like it did last month in Mbulilima, it has decided to resort to violence to intimidate voters.
Isikhulumisa amapolisa eZimbabwe Republic Police, u-Assistant Commissioner Paul Nyati, uthi amabandla lawo amabili aphanike udaba lwabo emapholiseni eKhezi, njalo basacubula udlame lolu.
We are conducting investigations in relation to reports of political violence and assault which we have received from both ZANU-PF and the CCC members.
Ukhetho lukawantu ematobola ngomgqibelo ozayo kukhethwa ukhansila omutsha ozathatha isikhundla sikamuyi umnumzana Tom Moyo owayengebandla leZANU-PF. Abancedisayo nkosazana Sindiso Ngwenya owe-CCC, umnumzana Liberty Nyirongo weZaphu, lo Fred Swela weZANU-PF. Ngimanesitudio 7 ngapha ematobo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kunjalo nje ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lezinye inhlanganiso ezikhangela ngokuqondiswa kokhetho ukuba zizokhangelisisa isimo esiseZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023. Linkuthazo yenziwa ngemva kodlakela olwenzakaleyo lokuchaya kwamalunga aleli bandla eMatobo South izolo lapho abebe lomhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwama-by elections. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, isikhulumeli se-CCC unkosazana Fatai Mayere uthi ibandla lakhe likhathazekile kakhulu ngodlakela osolusenzakala elizweni olokuhlukunyezwa, ukuchaywa lokubhidlizwa kwempahla yamalungelo ebandla leli. UMayere uthi njengebandla baneqiniso ukuba ibandla leZANU-PF lizama ngazo zonke indlela ukuba ukhetho lomnyaka ozayo lungabi ngolukhululekileyo, njalo ukuba amalunga e-CCC aphange alandele leZANU-PF. Uqambe ngamabizo umnumzana Moses Langa ongumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleleni South lomunye wenkokheli yabatsha kuleli bandla koBulawayo u-Admire Maskati njengabanye abajojozele udlakela olwenzakale eMatopo. UMayere uthi uyadanisa ukuba loba nje udlakela lolu lutshelwe amapholisa ehlulekile ukubopha abantu laba esithi kabala mafutha emota okuya babopha.
International supervision, it means calling the UN to supervise, including long-term monitoring to ensure.
Umongameli Jamisa uthi kumele kube labe-United Nations ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni ngomnyaka ozayo.
Okugcizelwe ngumsekeli wakhe umnumzana Gift Osalo Siziba othi kumele kube lokucubungulwa ugatsha oluzimeleyo ukuze izehlakalo zodlakela ziqedwe elizweni ukhetho luka-2023 lungakafiki.
Njenge-CCC silokuhlukunyezwa kakhulu ngendaba ke yokuhlukunyezwa kwama-members ethu eMatopo ku-by-election okutshengise kubani ZANU-PF isiyesaba ukudliwa ukhetho oluzayo ke ku-Ward 2 eMatopo. Yikho sebesebenzisa i-violence ngenxa yokuba bengakhangelanga ukubana sizawina eBulilima. Lokho ke kuyi-signpost yokubana lapho esiya khona ku-2023 kulobu nzima mayelana le ndaba yodlame lodlakela on the part of ZANU-PF engasela ke support bona ke ikho sebesebenzisa ke indlela ezijiyeneyo bevala imigwaqo. Sesihambe ke NPRC leZimbabwe Human Rights Commission sikhangelela ukuhambisa incwadi zethu zokurekhoda our displeasure ngendaba ye-violence, njalo ke siza ku-African Union labo SADC.
Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Thenisani Ntunga kwa uthi udlakela oluselizweni kumele luphunguleke esithi lulakho ukuphazamisa ukhetho luka 2023.
Kwami kungaba nzima ukuthi ngithi ukhetho oluyakuya ngumnyaka ozayo luyabe lukungela kuchayana. Maso uqale ngalesi sikhathi kutho ukuthi lapho esiya khona kunzima. Kumele sinanzelele lathi ukuthi izanu ubuntu bayo ayizimiselanga ukuthi igcine ingasela iyongasiyo yiyo ebusayo. Kutho ukuthi kuzasetshenziswa zonke indlela kungaba yikuchaya abantu, ukubopha abantu ukuthi izani lokuyihlalisa esikhundleni.
Abebandla lezanu PF bathi izehlakalo zodlakela ezenzakala elizweni akazilani lebandla leli besithi labo abalokwenza lalokho kumele bemangalelwe emapholiseni. Okhokhela abatsha kubandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Monashe Mduta uthi ibandla lakhe kalikhuthaza udlakela.
Ukhetho luka 2023 lukhetho olungachiyananga lolunye ukhetho esabalala eZimbabwe. Siyananzelela ukuthi ukhetho luka 2013 luka 2018 akuzange kube lobudlwangudlwangu kumbeni sithi i-violence kwelakithi. Sikhangelela ukuthi njalo sesiya ku 2023 singabi lodlame, singabi lodlakela esilubonayo ngendaba zombangazwe kumbe zombusazwe. Thina kwebandla lezani PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyati uthe amapholisa azakwethula umbiko ngodlakela oluselizweni obe ungakaphumi ngesikhathi sokuya emoyeni. Ukuqhamuka kodlakela kwezombusazwe esigabeni seMathebeleni South kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ngempelasonto osekutsheza kamuzithi Thebele. Abasekeli be-FCCC babikwa bebekade bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho izolo belamalunga edayela ephalamende umnumzana Daniel Molokeli lomnumzana Kucacaphulu waxotshaniswa ngamalunga ebandla le-ZANU PF ngemva kokuchaywa kwabanye bedabulela abesifazana izembatho. Nginelesitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma loZulu ngombhuqazwe weGugurahundi. Umnangagwa owethule lokhu esigodleni sikamongameli kobulawayo uthe uhlelo lolu luzaqala kunsukwana ezilandelayo. Umnangagwa wetheswe umlandu wokuba ngomunye walabo abaphatheka ngombhuqazwe weGugurahundi. Uyakuphika lokho esithi kazange aphatheke ekubulaleni abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 abafela ezandleni zeGugurahundi eMathebeleland lenkabazwe yeleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Umnangagwa ukhona kobulawayo kuthuthe uzolontsha i-document wathi izinduna kazikhambe ziye kulungisa, kodwa mbona ngazathi uma sinandela inkulu kamnyaka kamnangagwa kusukela ngo-2020 kudale sithi wathi i-NPRC kayiye kwenza, wathi izinduna kaziye kwenza, kanti sesiku-2023 kodwa kuhlala kuthiwa kuyayenziwa akulanto esiyenziwe ebambekayo, kanti sese izinduna kazinjani aziye kwenza ukuthi iqalisa ngolesi ngaka akuna time frame. So mbona ngazathi into le ngowami umnakano ukuthi uziyambi ziyambe uthe efika le wambuza ngakho ijust program yokuthi ucreate an impression yokuthi kulento elungiswayo kunganto elungiswayo. Nokudelela nje izinduna ngokungathathi ukuze izinduna usuzenza
abantu bezana ukuthi mthokotho mthokotho umuntu lento yakhe ukuhlukumezayo politically eziza zona ezescapegoat ngibona ngazathi kwakwenzayo.
Wena ubona ngazani kumele kwenziweni ngodaba lolu?
Okokuqala vele ofuze kwenziwe akusuye ofuze ukuthethe ukuthi ufuze kube lobana kungafuzanga kube lobani ngoba uthi yena akuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe okuze kenjani bephatheki. Yena okokuqala futhi sizibuze ukuthi ngesehlakalo leso wayeyini njalo ama-victims afunana ngoba uma kulungisa into leso zokizisisa ukuthi kuzele i-bottom up afuzanga kube yi-top bottom ukuthi umuntu ophezulu especially ongani izandla zakhe lazo zicinga igazi legugurawundi ebesesiba nguye othoyo ukuthi uzibane kufuze bekhona uzibane afuzanga abe khona. Okokuqala it is the state that must resolve that, that's true, but at the same time i-state yiso phela esabulala abantu, so yikho kudala i-confusion ngathela ukuthi i-state kasisoze sabuya sizoba yiso esithonisisa inda ekuqala esiye elihlenzileyo, yikho lapho okunoduvo khona. So yikho kuqakathekile ukuthi abanye abantu kuyobuye besincedise ukuthi sidile nodaba lolo ngoba anti sikhuluma ngohulumende, uhulumende ongabulala abantu okwafuze bayebavikele uhulumende nalo wabulala abantu aphonge uvuka overnight engazange waconsult ama-victims. Ama-victims athi ukuthi hayi sibe-confidence lawo ngoba okunekuvele sikukhumbule dube ukuthi ngo-20 ngesikhathi kusakhe isisekelo ama-victims ayekucacela ukuthi abala-confidence lani nohulumende yikho bethe wafuna an independent commission tatesakula esiyakulani ngu-Emerson ndozivuyeleyo lapho wasuke wahlanganisa izinduna wathi kuhambani bekhuluma labantu akula time frame ukuthi kuqala nini nokuthi kuphutha nini.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-IBHU likaZulu ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF.
Mina ngibona ngathi khonobo osebenzakele yikho vele okumele kungabe kwakuqala ukwenzakala nakudala. Udaba lolu luqondile nxa lubanjwe izinduna ezomdambo ngoba phela yibo abaphethe usiko lethu njalo yibo abanikazi besigaba labanikazi babantu futhi abesigabeni sona leso lapho kwaba nokuhlukunyezwa khona. Ngakho mina ngibona ngathi akuqondile sibona izinduna zikhokhele zivula kucithungulwa ngoba abantu abaninduna ziyahamba ziyovula ephansi zisebenzisa ishitimente ekhona eyaboshabhuku kusiya phakile kufike ekugcineni ukuthi udalolu lubambeke kuhle. Sezibuya zona sezile nto ebambekayo evela kuZulu okuyiyo indlela eza kuthi uhulumende ubethengenela ezobamba ngendlela eyayiphume ngakho ivela phansi kuyena laba abantu abahlukumezwayo. So yindlela vele okumele ubana ngabe ihamba ngabo from ekuqalisheni ubana izinduna kazithathe zibambe konke okufunwa ngabantu senze ukubisa-ke kuhulumende. Ayisiyo nto ye-politics, you have need i-democratic party, awudingi i-Zanu party, awudingi i-Thokoza party, awudingi i-TCC party, kudinga izinduna eziyizo abanikazi babantu nomdabu wethu. Sezibise-ke kuhulumende onguye-ke osezakhangela ukuthi kona izifiso zabantu zithini ekulungisweni khonokho.
Ye, siyabona njalo kulabanye abathi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga asondele edabeni lolu ngoba cabangela ukuthi phela laye ulesandla kugugurawundi la. Ungathini ngakhonokho?
Umongameli Mnangagwa nguye phela umongameli welizwe, nguye inhloko kahulumende yena le abantu abafuna ukuqhakaza kuye phela. So lingabe engasombeli oseza kulungisa kuyabe sekungubani futhi abona yibo nto ikuziphica. Yibo nto mina ukuphathwa kuhle kodwa lolo ukuthi induna zibambe lomsebenzi zithumela lokho okufunakalayo phansi bese zilisa kuhulumende umongameli osendlela khona ngikhona pha yena asiyonga uyaphansi uyadima ukuthi yena ukhulume nabantu ukuthi wani hhayi induna yizo ezizengakho noko sezibisa ukuthi hayi abantu bathe nxa abantu bethe kuthi hayi sifuna uhlawula ngey'nkomo ezimbili yikho lokho abantu bathi hayi sifuna imbuzi ezintathu yikho lokho abantu bathi hayi sifuna amaqhuti yikho lokho kodwa kuvela ngaphi ebantwini kusuke ngezinduna sokubuya kuhulumende uhulumende abathethiwa nguye-ke olungisayo njengezifiso zabantu.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 okoBulawayo. kubotshwe abafundi abayisithupha abekolitshi le-Great Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo kuziphathamandla zalelo kolitshi. Omunye wababotshiweyo ngumgcini isihlalo wenhlanganiso emela amalungelo ezifundo zamakolitshi eZimbabwe National Students Union ZINASU kuleso siqinti umnumzana Courage Musachagara. Abafundi bakhala ngokukhuphulwa kwenhlawulo yezifundo ngesilinganiso samakhulu amane ekhulwini 400% amaviki amabili edluleyo. Babikwa bathe besithi bayazama ukunikeza iziphathamandla leyo ncwadi bahlangabezwa ngamapholisa ohlangothi lwe-riot ababizwa ngokuthi ngorobayi. Kwabotshwa abayisithupha bayavalelwa enkambeni yeMashwingo Central Police lapho abakade besamelele uncedo lwamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Bernard Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolitshi iZinaso, echasisa kabanzi ngalolu daba.
Bese kule maviki amabili eGreat Zimbabwe University ikhweze i-school fees and ama-students abafundi besebetshengisele ukuthi abajabuli ngaleyi mali esifakiwe sifuneka esikolo. So njenge-union thina besithe lamuhla ngomvulo nxa bengalungisisanga, nxa isikolo singalungisisanga indaba yabo ye-school fees, abantwana babethe bayatshengisela. Ngakho-ke thina sathi sizabasupport ekutshengiseleni kwabo. So kutsho ukuthi indaba le ifikile kwabomthetho, amapholisa asevuka egcwalisiwe e-University of Zimbabwe.
Bakhona yini ababotshiweyo ekutshengiseleni lokhu?
So ngikhuluma nje ekuseni, sibabone bekhona ekuseni but kwasekubotshwa abangu-6 phakathi kwababotshiwe kulo campus chairperson wethu ezinaso, okutshengisela ukuthi ubotshwe besazi ukuthi ungubani, njalo hlo wabotshwa labanye ade beseduze lapho. Sikhuluma nje basemashingo Central, but sesithumele abo i-loyal from ezethele HR ukuthi leyo bakhangela ukuthi konke ku-right yini.
Ngikubona kuzanceda kumbe kunganceda yini ukutshengisela kwena elikwenzayo, njalo libona ukubotshwa kwabanye benu kuyikwethuselwa yini?
Lokhu ayisikho okuzasolva indaba ye-school fees, sokudula kwe-school fees, ngoba kutsho ukuthi sizaphinda futhi sidinge indlela yokuthi bagcine bezwisisa ukuthi indaba yethu ayisikho ukuthi silwa labo, indaba yethu ngokuthi sifuna i-school fees sehliswe. Ngakho-ke amapholisa angaqhubeka ebopha isikolo sona singalungisi i-school fees, kuza kwenza ukuthi siqhubekela sisenza amanye, sidinga amanye amacebo esingawabona ukuthi lawa yiwo azenza baphendule. Ngakho-ke besifisa ukuthi ngabazwisisa masinyane ukuthi asili but ama-students awasenelisi ukubhadala leyo mali abathi siyibhadale.
Umnumzana Bernard Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolitshi iZinaso, exoxa ngocingo lwe-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukuvota kuqalisile namhlanje esigabeni seGeorgia kukhetho lwakwelemelika olwe-US midterm elections. Abantu balewe-Tunisia abakade betshengisela emgwaqweni yesigodlo salelo lizwe iTunis bacine belwisana labezomvikela kwalimala abambalwa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zingene emgwaqweni zitshengisela zisola umbuso kamongameli Kais Saied abathi wahluthuna intambo zombuso ngomnyaka odluleyo. Uzulu wakobulawayo umanyane labanye emhlabeni jikelele emkhankasweni wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga e-Breast Cancer Month ngenjongo yokukhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusasemasinya. Kuthi abelatshwa basile kulo mkhuhlane baveza ubunzima ababhekane lezigulane ngesikhathi ziselatshwa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labesifazana bakobulawayo abasila kumvukuzane yebele bakhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathela okubhadalela ezinye indleko zokwelatshwa kwalomkhuhlane ngoba ingasafinyelelwa ngabaningi. Udokotela Mildred Mkandla owasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uchasisa ngokuqakatheka kokuhlolwa kusasemasinya.
I-carcinoma yemvukuzane. Ngakhala zihlobo ngoba ngathi kimi umkhuhlane engangiwesaba kangaka yini esengilawo, kodwa waphangisa kwabantu bakaNkulunkulu. kusiyaphela ilanga ngase ngise Nairobi Hospital. Kusiyacha ngolwesikungomvulo lapho. Kusiyachaya u-11 ngolwesibili ngase ngihlinziwe esokozane. Sengilindele ukuthi ngelatshwe. Ukwesaba konke lokhana kwasekuphelile kwasekufike kwadlula.
Uchaze ukuba okwamenza wasila masinya yikuthola ukwelatshwa masinya.
Esokozane namhlanje is 29 years. So ngeminyaka engu-29 ngelatshwa imvukuzane yevele. Lokho zihlobo kutshengisela ukuthi imvukuzane yevele kumvukuzane nje eziningi. Nxa itholakale kusesemasinyane kungenzakala ukuthi bayelaphe. Isifiso sami bakithi bobaba lobomama yikuthi kasizikhangelenini. Asikhangelenini sizibamba bambe abantu bangathi abantu laba sebeyizikhiwa kumbe sekuyini. Uzibamba bambe ungalizwa lelo qhubu hamba uye kodokotela uyekuza ukuthi hambe ngabe yimvukuzane kumbe kakusiyo mvukuzane.
Udokotela Thokozani Khuphe, enye yenkokheli yebandla ele-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ngomunye owasila kumvukuzane yebele.
Izihlanganiso ezinjenge-Thokozani Khuphe Cancer Foundation ezihamba ziguguzela abantu, zikhuthaza obaba labomama ukuthi bahambe bayehlolwa amabele ukwenzela ukuthi bengathola kulamaqhubu kumbe kulenye into abangayisisiyo, base bagijime bahambe bayehlolwa ezibhedlela kumbe kumadokotela abo ukwenzela ukuthi i-cancer ingabanjwa masinyane iyelatshwa abantu bayasila. I-breast cancer kayibi kubomama kuphela, iyabala kubobaba njalo.
Uqhubeke ethi umkhuhlane wemvukuzane awukhethi bulili uma uhlasela.
Sokuqakathekile ukuthi bonke omama labobaba bahambe bayehlolwa ukwenzela ukuthi kungatholakala kulolutho emabeleni abo, bahambe bayelatshwa phela. I-cancer ingatholakala masinyane zihlobo zami iyelapheka. Mina ngingomunye owabantu wabanjwa nge-breast cancer ngo-2011. Ngabanjwa i-breast cancer ngahamba ngayelatshwa, kathesi sengileminyaka engu-11. Njengoba lingizwa nje ngikhuluma ngi-right okunye okumangalisayo.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo emzini wePhumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ukhathazekile ngokusilela kwemithi lemitshina yokwelapha imvukuzane ezweni.
Kunzima kakhulu elizweni lethu ngoba yona imitshina yangkhona eyiyona efanele yelaphe breast cancer ayikho, njalo ekhona maybe kuyatholakala ukuthi maybe iZimbabwe yonke ingaka ibe sendaweni eyodwa. Indawo eyodwa yangkhona isandelwa ngabantu. Njengabantu abangomama siphatheka kabi ngoba kumkhuhlane ukhona, umkhuhlane osusiqedile singabomama owemvukuzane yebeleni.
Uqhubekele phambili ethi ilizwe liphakathi kokuhlela ibhajethi, ngakho kumele kube le mali ezabekwa eceleni eyokuthenga imitshina yokwelapha imvukuzane lamaphilisi izwe lonke.
But siyacela uhulumende ukuthi njengoba sisiya kubhajethi kube izinto abazikhangelayo, imitshina ezancedisa ukuthi abantu abagula ngalo mkhuhlane, kungabe kungumkhuhlane we-breast cancer kube umkhuhlane we-cancer yesibeletho, bathole usizo. Bangathola usizo abantu baphile. Kuyisicelo sethu lesi njengobukhokheli, njengabantu abakhokhela abantu.
Abasila kumvukuzane yevele lesibeletho bathi kuqakathekile ukuba isiqindi lesiqindi ezweni senelise ukutholiswa okokuhlola lokwelapha umkhuhlane wemvukuzane. Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-Breast Cancer Awareness Month, ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Phansi kwalo mkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH lempilo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udlakela lwezombusazwe olusabalala elizweni ngemva kokutshaya kwabebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF. Sesiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Yimi uGaino Gumede Saidi, sitha sidibaneni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.